uhulumende ubuye yena ecasisa yena ukuthi hayi kabakaqedi ke uhlelo lokuthi balungise imali ukuthi bafike esigabeni sokuthi bangasitshela ukuthi imali nesizayitholayo nxa uJanuwari 2014 esikubonileyo ke lapha yikuthi bona kabakalungisi kabakaqedi umsebenzi wabo. So balandeze ukuthi balalele ukuthi thina siza kuthini. So thina sizatshele thina sathi esikufunayo yikuthi ke isisebenzi esikahulumende esihola imali ephansi kakhulu kasihole sona imali lesilinganiso se-poverty datum line eku-$540. Sabuya njalo sakhuluma ukuthi abasebenzela emaphandleni emaplazini lapho kulobunzima obukhulu khona kabathole bona imali lesilinganiso se-30% ye-basic salary. Njalo sabacasisela ukuthi kumele ukuthi nxa imali sibhadalwa kube khona ukuthi ngesikhiwa bathi i-debunching kumbe i-decompression of grades. Lapha ke siyabe sikhuluma thina siqondane lokuthi umuntu oku-promotional grade achiyane lomuntu lowana ordinary officer ongena umsebenzi namuntu. Njalo umuntu ofundileyo lama-degree nxa ebhadalwa imali yakhe kayichiyane phela lalowana ongatholanga ama-degree lawana.
Ye manje nxa sikhangele lapha singathi uhulumende ubebuya nje ukuzolalela izikhalazo kungela ukuthi yena ufuna ukuthi alipho kunganani.
Hayi khathesi nxa ngikhangele lapha kukhanya ukuthi khathesi bayazilazila khathesi kabala mpumela eqondileyo ezwakalayo kukhanya ukuthi bebuya namuhla ukuzohlangana lathi bebefuna ukuthi bazolalela bazi ukuthi thina sikhulumani njalo ukuthi demand yethu inja. So khonokho lathi sibe sifuna ukuthi bona balethe i-position yabo thina lathi silethe demand yethu sibe sesiqalisa ukunegotiate kodwa hayi sikasaqalisa ngokunegotiate esikuyenzileyo ke yikubathiyela iphepha lethu ele-demand ukuthi esikufunayo yikuphi. So bona lawo bakhulume besithi bayabuyela ukuthi baye consulta ukwenzela ukuthi nxa sesiphenduka basitshele ukuthi kunjani.